sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 14 kuLwezi 2021 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uNumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla leZANU-PF kaseko.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka.
Abantu abaningi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhla ka 14 kuLwezi ngomnyaka ka 2017.
Umumo wezinto wahluka wabheda owedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhathaza abantu abaningi eZimbabwe.
Ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela.
Salethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla leZANU-PF kaseko. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMoyo ube leminyaka yokuzalwa engamajuma isikhombisa lasitupa 76 ubhubhe namhla eMatadei Hospital kwaBulawayo. Kubikwa ukuba ugule okwesikhathi eside. UMoyo walwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu njalo wangena kubandla leZANU-PF ngesikhathi eleZaphu limanyana leleZANU ngomnyaka ka-1987. Wasebenza kuhulumende ekhaya engakameli eleZimbabwe kwamanye amazwe. UMoyo wasebenza kakhulu lomunye uJoshua Mqabuko Nkomo. UMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi uMoyo wayeyindoda emadodeni.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka ukuba naye dala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba le ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini. Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu leZANU Jongwe sokubunjwa iZANU-PF. Beyindoda emadodeni, siyazi ubana nguye obephethe iofisi Information and Publicity kuZANU-PF kuPolitbureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe, siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzabangcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ulwa okulungileyo kwaba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luguqule impilo yabo. Bathi baphila nzima, kulabanye njalo abathi kumele uZulu afunde ukulalela iziqondiso ezivela kwabezempilakahle mayelana nelo mkhuhlane lo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu umemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezi nsuku. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe umkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye, i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye, i-3.5 million, sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. sebefika phose izigidi ezintathu, i 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abanenge bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Inkosikazi noMathemba Noro, ohlala eKhumalo kobulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini, kumele senzeni, isiphiwe njalo inengi in a lot of places. But mbona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela. Angazi ukuthi indaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So mbona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID, abelembuzo babuze ukuthi mina kanjisisi kade kuyinto lokhu kuhamba njani, abantu bafundisane. So thina sasiba lama-flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule symptom le, kathesi sokula lokhu lalokhu. So learning from home.
Unkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangane la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imbuzo. Ngilabantu abangamafana abase university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi mama, sesizwile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines sacina singasazali, sizagcina lingalabazukulu phela singakuyahlatshwa. So udokotela was able to unpack, wabaphendula imbuzo ukuthi hayi ngitsho bafana, hambani lehlatshwa, abantwana lizaba labo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu uhambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe buza ukuthi bakithi udokotela ungiphe amaphilisi lawa, kambe angasebenza, kambe nzasila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu, ilethe ukuthi kube lama online lessons. Lawa ma online lessons afuna idatha, idatha liyadura kalithengeki. Ukungahamba esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bebewele kuzidakamizo, amankazana amanye ezithwala bebancane. So hayi, COVID-19 isenzele into zabanzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu, okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna ngixa i-COVID itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki, akusathengeki. Ngoba the most abantu abasebenza aba-general abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond. Lama khomba amazuko akhwela 9,000. Imali esizirholayo sihola imali ezincane kakhulu, kodwa nxa siya kusarali, isarali isincane ebantwini.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kusiyaphela usuku lwayizolo, bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka-14 kuLwezi ngomnyaka ka-2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba kwasukonakele eZimbabwe. ibutho langena endaweni eziqakathekileyo ngosuku lolu ezibalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalithuthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha okwakuthiwa izidlova ezazigombolozele umgabe.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni we-ZBC lapho athi umgabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Banenge abakubandla leZANU-PF abathi ibutho lenza kahle. Omunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Wasekusenzakala laphana ngaba sephathini ezanu-PF kube kuhulumende. Abantu basephongaxotshwa singasalandelwa umthetho lobu uvuse emsebenzini wesisebenzi kahulumende. Wawangakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babe ngelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba ikakhulu labo ababesebenza kumavusisi amakhulu wawangakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamafitshane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu usesebenza ngendlela efaneleyo. Selamuntu otshaya luvalo ungabe sebandleni leZANU-PF abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwa ngabantu. Ayikhona lokhana esasesikubona kusenzakala. Sesikhayela ama-rallies ayesesibakhona ayesengokuthethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kunabantu ababefuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla leZANU-PF.
Ungakunanzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi umgabe egonjolezela ngalesiyasikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Ama-bundles la edatha eWhatsApp ukuthi ungafaka idola uchove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. Umgabe phuma imchova ibigadwa ngo-R5 kube ngo-R50 ngedola ubungena edrobheni ubuyele endlini. Kuthi uma ungama-weekend ngedola ubugada umchova ungena edrobheni uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi zinto. Sekwathi wangena la madoda ayethi khona azama ukuthi afuna ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ukuthuthuza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathiwa bona izigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswe embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye i-faction yeZANU kungene enye i-faction yeZANU. YiZANU yona yodwa isilwa, yiZANU isilwa leZANLA kodwa kungabantu banye. Umbuso lo mcabango lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona isimilo sangikhona ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lo mehluko, akusweze kube lo mehluko ngaphandle baze baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho ke laba babe badinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukamgabe. Hayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikho ukuze abantu bacabange ukuthi hayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu kanti hayi kususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakani ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi linto bebezenzela bona bengenzela ilizwe ngoba lamatsotsi lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngijolwe yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe gwetjwa okwesibili ilizwe elalikhona ngesikhathi umgabe busa belinganje besisebenza iUS dollar amakhomba behamba intengo yezinto ebingani iphansi yonke into nje isibuye isibuyele simimanzonzo sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama sanctions kodwa labo khathesi luyabehlula siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabe wehluleka ukufaka idevolution lokuthi ayenze isebenze lakhathesi idevolution kasiyiboni ukusebenza kwayo abantu bezixinti zemathebeleland lokhe bengaqhathwa kuqhathwa abantu abavela kwezinye indawo lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhe seHarare so kangikholwa ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ehluthuna kumgabe
imuntu ukukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defense Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Paul Mpofu emaphisa esobeleni seMatabeleland South.
Ngiyabingelela msakazi lapha eMatobo kakhulu emaphisa esigabeni lapha engikhona khona mina. Umumo weCovid hayi lezisuku phansi phansi impela kakhulu isibalo sakhona siphansi kakhulu ungakuthi compared to izisuku ezadlulayo nakathesi kuguqukile impela isibalo sakhona siphansi kakhulu ungakuthi kuyasetshenzwa impela izisuku ezadlulayo bekusetshenzwa gadalala abantu be testwa iCovid yonale manje bencediswa lapha abancediseka khona so imaphisa yindawo encane kakhulu kodwa labantu abaningi ilabantu abaningi ungakuthi lezi nsuku abantu nje bajabulile uyababona ku business center lapha lase zindaweni behamba hamba amakorokoza akhona laphana lase misebenzi nabantu hayi bakhululekile akusafani lalezana nsuku kutshengisa ukuthi isibalo sangkhona seCovid lezi nsuku siphansi eMatobo asiyezwa lutho sibi lolubi ngeCovid so hayi kutshengisela ukuthi kuyasetshenzwa kakhulu
kwezamaphandleni lamhla besixuxa lomnumzana Paul Mpofu ohlala eMaphisa esabelweni seMatabeleland South. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba leNew York Times libika ukuba elemelika labulala abesifazana labantwana abafika amajumi ayisithupha lane 64 lize libhombe kwele-Syria lapho elalilwisana khona lamaluchacha awe-Islamic State. Iphephandaba leli lithi kulicala okwenziwa ngele Melika. USaif al-Islam al-Gaddafi, umtakamoyi uMuammar Gaddafi, wabulawa ngamaluchacha ehluthuna intambo zombuso kwele-Libya, usebhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngumfalakazi. USaif al-Islam al-Gaddafi ubonakale kokuqala emphakathini namuhla kulandela ukususwa kukayise embusweni. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. UWilbur Smith waloba okuningi okuhambelana lezwekazi le-Afrika kasekho. USmith ubhubhele ezibhedlela kwele-South Africa. Waloba ugwalo oluthakazelelwa ngabanye abantu olunesihloko esithi When the Lion Feeds. Ngokusikati sezamasiko
andilela baba mkhulu babelobola
namhla sikhoka lomnumzana nkululeko kwabalanda mathe ingcwethi kwezamasiko ngekhawekazi uLozi K
angibingelele sizwe sonke jikelele sakumthokazi mphinde ngibingelele nabalaleli kanye nanidube. Namhlanje sizathi ukuxoxa ngumama uLozi Gay. Umama uLozi Gay ngumama onomlando kakhulu esizweni samaNdebele. Yena obezalwa nguChocha Dlodlo. Wasuka wayaganwa inkosi loBhengula, ikumbe ngithi wayendelwa kuKhumalo, ethathwa inkosi loBhengula. Njalo waba ngomunye wamakhosikazi enkosi loBhengula, wayenguye wayethandiweyo ngamagalelo akhe esizweni sakomthwakazi. Kanti ke ngebhadi kasazange waba nenzalo yena, kodwa ikhona inkosazana ewayikhulisayo eyayibizwa ngoSidambe. Umama uLozi Gay kuthe ngomva kokuchitheka kombuso wamaNdebele ngo-1893 uchithwa abamhlophe eBhubhu. Umama uLozi Gay waba leqhinga lokubutha wonke amakhosikazi enkosi loBhengula, wabagoqela uMandiweni, oMpoliyane, bonke waya yakha umuzi laphana eBubi obizwa kuthiwa kuNkosikazi. Namhlanje indawo yakhona ibizwa kuthiwa kuNkosikazi, lapho kule ndlinza lakhe khona. Wabutha yonke imfuyo, wabusa amakhosikazi wonke. Ubulawayo ngaleso sikhathi wayesechithekile, uchithwa ngabelungu, sebeyakhiwa sokulidolobho. Wayakha ke umuzi lwana kuthiwa kuNkosikazi.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mathe. Kuba khonapho ngamafutshane.
Wasethatha ke imfuyo yonke eyayibeke laphayana, wathatha amadoda afana nabo Mtshana Khumalo Induna, labo Umfulana Khumalo abayibo yabazala uMabhiwa namhlanje. Baqapha imfuyo laphana kuNkosikazi, lapho kwaqala khona ubuduna bukaMabhiwa ngaleso sikhathi. Kuthe ngo-1896 wabumba ke imbizo eyayibizwa kuthiwa yihloka libomvu, mbe ngithi umvukela wamaNdebele. Bawenza ke ngo-1896 okwaliwa khona lapho ke ezinye induna zakhanya zihlamuka ngaleso sikhathi, ezifana labo Sithole uMaqhekeni besima labamhlophe, kodwa oMtshana Khumalo bama naye umama uLozi Gay. Waliwa ke lapho lo mvukela wabizothiwa ngwehloko elibomvu. Waliwa lapho isikhathi ke lapho kwazalwa khona igama lokuthiwa kukomfazi utshaya indoda, ngoba umama uLozi Gay wayesilwa kakhulu. Kwaba nokukhomisana umlotha nabamhlophe ngaleso sikhathi, bahlalisana. Ngomva kwalokhu umama uLozi Gay ka zange wama lapho, ngoba bayezama ukubisa isithunzi samaNdebele, kumbe into ezama ukuletha ubukhosi bamaNdebele. Waqhubeka eqoqa intsha efuna ezama ukuyifundisa. Kanti ke ngebhadi uhlelo lwakhe kalusaqhubekanga, ngoba kwafika kwayehla isifo esikhulu sakakhulu esasibizwa kuthiwa yi-influenza ngo-1921, okuyiso esamudlayo. Uma sikhuluma ngomama uLozi Gay, sikhuluma ngomama lomlando omkhulu kakhulu okufuna kunesikhathi sike sixoxe ngaye.
Kuhlelo namhla besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngempilo yeqhawekazi uLozi Gay. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna balaleli sike sikhangele udaba olowuxabana okuba khona phakathi kwabantu, phakathi kwezimuli, kumbe kwezinye isikhathi kube izizwe ezixabanayo. Kambe nxa kube lokuxabana, yiphi indlela esingayisebenzisa ukwenzela ukuthi abantu bathole ukubuyisana lokuxolelana? ngizafuna ukubala lapho umbhalo uIsaiah chapter 1 verse 18 uNkulunkulu yakhuluma uthi wozani khathesi nje sibonisane sikanye kutsho uJehova lanxa izono zenu zibomvu gebhu ziza kuba mhlophe nke njengongqwaqwane kutsho ukuthi lapha lumbhalo usitshengisa indlela njalo lokuthi kambe kungasetshenziswa njani ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuxolelana lomunye umuntu. Bengifuna ukuqalisa ngokuthi ingxabano yona vele mlaleli wami eyaba khona ekuqaliseni yaba khona phakathi komuntu noNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi antsho uNkulunkulu wayefake umuntu engadini ensimini ye-Edeni wamtshela ukuthi uvele ungathinti lesi sihlahla kodwa umuntu alalela isitha wawephula umlayo kaNkulunkulu kwaba yikucabana komuntu loNkulunkulu okokuqala yikho kwangena khona lesono emhlabeni siyafumana uNkulunkulu ekhulumisana nomuntu uthi uyananzelela linto siyenzile njalo eseqalisa uhambo lokuzama ukuncedisa umuntu ukuthi avuke lapho awe khona ngakho nxa sihlangana lalombhalo kuIsaiah uJehova ulokhu ekufaka indlela umuntu angabuyiselana laye lombhalo uthi wozani abantu abanengi nxa becabane lomunye umuntu abafuni ukuhlangana lomuntu yena lo ngakho ke inyathelo lokuqala kumele ulithathe yikuba uye dinga lowo muntu uhlangana lalowo muntu siyabona uJehova udinga umuntu uthi wozani sambona njalo lakhona phana ekuqaliseni kuGenesis ukuthi wayevele emdinga uAdam uAdam esecatshe zama ukucatshela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wamfumana wambuza ukuthi hawa kanti uzucatshe kanje sokutheni kodwa siyafumana la uJehova kadinwa siyamfumana lapha kuIsaiah elokhu edinga umuntu uthi wozani ngakho kulobizo oluba khona lokuthi wozani sizokhulumisana lapha livesion yesiNdebele ithe wozani sizobonisana okwesibili into eqhakathekileyo kumele abantu bahlangane nxa sebehlangene kumele kube lokubonisana kulabo abantu abalwane ngoba omunye uyabe ekhangela into ngendlela yakhe omunye ekhangela into ngendlela yakhe siyabona lapho uNkulunkulu uthi emuntwini ye ngiyakubona ukuthi isono sakho sibe bomvu gebhu njengegazi umuntu engabe engakubonanga engakunazelelanga ukuthi linto engiyiphambanise phambi kaNkulunkulu inkulu kangakanani but into eqakathekileyo yokuthi uNkulunkulu uyananzelela ukuthi yinto leyi umuntu alayo kazangathi kumbe amboni lutho kodwa wakhuluma iqiniso ukuthi uwonile ule sono so enye into eqakathekileyo iqiniso nxa abantu befuna ukubuyiselana akube yinto ebamgceke ukuthi kanti umuntu lowo ubuwoneleni wena ubukubona njani
kuyiphethe mfundisi
kasithandazeni baba ngegama likajesu ngiyathandazela konke abalaleli kade belalele ukuba bathole indlela eyokukhulumisana lalabo abantu abangabe becabane labo kuze kutholeke ukuxolelana lokukhululeka komphefumulo egama likajesu yathandaza inen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo
kwezomculo silaba sakhulayo abadabuka eKezi
ngiyabingelela kustudio 7 igama lami nguLyson Ngwenya abampiza ngokuthi ngumalamza ngimele iqembu lezepressure super sounds elisungulwe ngo-2019 lisungulwa nguMpongiseni Sibanda loLyson Ngwenya abafana basekhezi iqembu leli kutsho ukuthi ngo-2019 lakhipha ingoma ethi ukulutha labuye lakhipha ingoma ethi fundani ukubekezela abantu bezimbabwe sikhipha nje ama-single track kungenxa yokuthi asinayo imali enelayo ukuthi singakhipha i-albhamu sokutsho ukuthi i-albhamu isikhona A1 ephume ngo-2021 ethi amehlo kawadeli iyatholakala kubulawayo singasibiza emcimbini yenu ukuba sizonandisa sisapote njalo ngokuthenga ama-t-shirt lama-CDs ngakho konke nje usupporta umculo kungasijabulisa kakhulu uma singabona likwenza lokho ukuze iqembu likhule.
Namhla kwezomculo besilaba sakhulayo abadabuka eKezi. Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa on Kids 2.